isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngo Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu elizweni weConstitutional Court ulahlele khatshana isicelo sabemisa Zimbabwe esokuthi intatheli izindaba zonke ziphiwe ithuba lokuthatha imifanekiso yamavidiyo lapho kuhlaziya udaba lokuphikisa impumela yokhetho kusasa. Abasakhulayo bomanyano wenira bathi bazimisele ukungena ezitaladeni ukutshengisela lapho bebona ukuthi ivoti yabo ayivikelwanga. Inhlanganiso yabalwa imbiya enkululeko ithi ifuna ibizo legceke lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport liguqulwe ngoba wayengumongameli usengumthengisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethwandaba waphezulu elizweni weConstitutional Court ulahlele khatshana isicelo ebesikhwezwe ngesiphangiphangi ngabenhlanganiso yabezindaba eyemisa Zimbabwe esokuthi intatheli izindaba zonke ziphiwe ithuba lokuthatha imifanekiso yamavidiyo isakazo ezinkundleni zebulenjini lapho kuhlaziywa udaba lokuphikisa ngomkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Ubathabile Masuku usipha loludaba.
Esethula lesi sicelo igqwetha labemisa Zimbabwe unkosikazi Beatrice Mthethwa uthe intatheli izindaba zenhlanganiso ezichiyeneyo zezindaba kumele zivunyelwe ukuthatha imfanekiso yamavidiyo phakathi kwedale. Loludaba luhlaziwa hathi ukuthi ikhomishini ebona ngemithethwa ndaba eJudicial Services Commission ivumele abomsakazo oyeZBC kuphela. Uqhubeke ethi unkosikazi Mthethwa okwenziwe ngabe Judicial Services Commission ukuvumela iZBC yodwa yokusakaza okuzabe kusenzakala kusasa ikweyisa eminye imisakazo njalo kuzaba nzima ukuthi yenelise ukuthola okuyabe kusenziwa ngabe ZBC ngoba behlawulisa imali eningi ukubapha abakusakazayo. iZBC ibikwa isithi ozafuna ukusakaza abayabe bekuthapha eConcord kuzamele bahlawule inkulungwane ezilichumi lantathu zamadola, i-$13,000 ngelanga. Unkosikazi Mthethwa uthi iZBC kayitholakali ndawana yonke, kodwa eminye imisakazo ilakho ukusakaza enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini, ezinjengabo Facebook, Twitter, lezinye ezitholakala kubo makhalekhukhwini. Igqwetha elimele umongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Thinomu Daishe Chinyoka uthi imisa Zimbabwe kayila msakazo osakaza elizweni ngakho ke udaba lwabo kalulasisindo. Igqwetha ebelimele iCommission yeJudicial Services Commission umnumzana Addington Chinake uthi intatheli izindaba esebenza izimele ubusani bafana okade esekela isicelo sabemisa Zimbabwe esithi kumele baphiwe imvumo yokuthatha amavidiyo akala license lokusakaza eZimbabwe ngakho ke akaboni isizathu sokuthi enze lesi sicelo. Amagqwetha ade emele iZBC wona athi linkampani isilayo imitshina yangalezinsuku ngakho ke ilakho ukunikeza imfanekiso yamavidiyo emuntwini wonke ongabe eyifuna kungakhathalekile ukuthi zintathele izindaba zaseZimbabwe kumbe ngeza kwamanye amazwe. Umkhokheli wabahluleli bomthethwandaba waphezulu elizweni umnumzana Luke Malaba owahlulele loludaba nguye olahlele sicelo sabemisa esithi abala license yokusakaza elizweni kanye lobafana. Iningi lamukele ngokudana okukhulu inyathelo elithethwe ngabe Judicial Services Commission ukuvumela iZBC yodwa ukusakaza okuzabe kusenzakala kusasa. Kuhlaziywa udaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe olukhwezwe emthethwandaba oweConstitutional Court ngumkhokheli womanyano weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo inkampani yomsakazo oweZBC itshone ilungiselela umsebenzi wakusasa wokusakaza konke okuzakwenzakala kusasa kusahlulelwa udaba lokuphikisa ukuthi uMnangagwa unqobile kukhetho lokudinga umongameli welizwe. UChamisa uqina ngelokuthi uMnangagwa lebandla lakhe lezano PF baqelibezela okwezinga laphezulu kulolu khetho njalo banobufakazi obuqinileyo obuveza lokhu. Kodwa ngakucele likaMnangagwa igqwetha lakhe kulolu daba umnumzana Paul Mangwana uthi sebelungele ukuhlaziywa kwalolu daba njalo balethemba lokuthi bazaphumelela ngoba abecele likaChamisa baphongutshona bebabaza ngobufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela okungekhoyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukunjalo nje uZulu wakobulawayo uveze imibono ehlukileyo ngokuhlaziywa kodaba olusemthethwandaba waphezulu weConstitutional Court lokuxazulula ukuthi ngubani onqobe kukhetho lokudinga umongameli welizwe lapho umkhokheli womanyano weMDC Alliance akhweze isicelo sokuphikisa impumela isithi umongameli Emmerson Mnangagwa unqobile kulolu khetho. Ubathabile uphenduka esipha imibono yabantu ngalolu daba.
Unkosazana noMagugu Ncube osakhulayo uthi kazwisisi ukuthi indaba kuphiwa iZBC kuphela imvumo yokusakaza lolu daba lusahlulelwa ngoba kungasuye wonke umuntu olayo iZBC endlini.
Sina ukuthi iZBC kuphela yiyo ephiwe permission yokulive streamer asiyuzwisisi because there are many channels esingawabukela and asikhoni ukubukela iZBC asilayo thina iZBC yona leyo. So why only iZBC?
Umnumzana Gerald Dube uthi lapha benzela ukuthi nxa sekukhona okungavumelani labo benelise ukuthi bevale ukuyabe kusenzakala njalo lokhu akulamahluko okuzawenza.
Bayenzela ukuthi besese kuhle izinto ezingafunakaliyo vele ngabe funa ukusizwisisa izani zethu nxa MDC sikhuluma izinto zabe eziqakathekileyo esithaye ngento yeminda advert zabona sowugida amankazana enethiwani ku-TV wena usimelele ukuzwa into eziqakathekileyo akutshintshi lutho njengoba vele ngike ngabonenye ikhomenti ka-idiliyane ngani ilokuyi-threatening tone so aso vele akula nto ephumayo labo ngendlela i-confidence abalayo khanya ngani ha la ma-judge asezikhwameni zabo so ngaze kube live ngaze kungabi live salayo ultimately vele i-decision sebantwini abangu-9.
Unkosikazi Novuyo Moyo uthi yena akulanto ezaguqulwa yiConcord kodwa izenza izinto zome ngamandla ngoba kuningi okukhona.
IConcord le akulanto ezayitshintsha, singakhuluma iqiniso, akulanto ezatshintsha. Whatever outcome ezaphuma leyo ayisozitshintshe lutho. If anything, it will make things worse because khathesi kulento zamarate. If anything, it will make things worse. Akulanto iyatshintsha la. Wenza bayenza wabayenza, akulanto etshintsha. Ukuthi uChamisa usupportwa ngumgabe akutshintshi lutho. Ukuthi usupportwa ngubani is not the point. Yena akuqakathekileyo lokho afuna ukuyenza.
Egcizelela kulokhu umnumzana Mthokoziso Sibanda uthi akulani ukuthi umnumzana Chamisa usekelwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba lilungelo lakhe njalo abaphikisana lalokhu bakhululekile ukuthi batsho abakufunayo.
Akula problem. Into mele yoyazi ukuthi eZimbabwe we democratic nation, so anyone can support anyone. Nxa besithi uChamisa usupporta uMgabe yikho lapho kusuka khona maybe belahlekelwe yidemocracy yona le abathi bayifuna. Ngakuthi bale problem lakho and nxa if they are just saying ukuthi usupporta uMgabe it's okay lakho futhi they can say anything, they are allowed since we agreed ukuthi ilizwe lethu sesile free freedom of speech. Bakhululekile ukuthi bayatsho lokho abakucabangayo laba labafisa ukuthi bekuzwe. IZBC yiyo i-state broadcasting esilayo eZimbabwe. So nxa iphiwe yona yiyo esilelunga esilelungelo lokuthi nika abanye ama-chance kumbe abafuna ukungena lapho kumele belandele the right channel ezikhona. Mbone ngathi kule channel yokuthi bayakwanisa ukuthola via iZBC besebenzise bebanike i-channel be-connect via iZBC, which is okay.
Unkosikazi Geli Ndlovu othengisa ezitaladeni zakoBulawayo uthi ithuba lokubona lolu hlelo kumabona kude abasoze balithola ngoba beyabe besemsebenzini.
Sinasebenza nje ukuzithengisela, siyazisebenza. So isikhathi sokuthi singasukuma sebukela ama-TV ambona ukuthi sizasithola ngaphandle kwama-radio ayiwe singakhona ukuthi siwalalele, sisendaweni zethu zokusebenzela ezokuzithengisela. So hayi, kutho ukuthi impumela eziphumayo sizazibona-ke ngemva kwakhona kuma-TV. Asizwa ngakho ukuthi kuphume sokusuthi.
Abaningi bathi lokhu okwenziwe lidale eliphezulu ukunikeza iZBC ithuba lokusitha lezi zehlakalo zalomthethwandaba bekumele kuphiwe abanye ithuba. Ezinye inkulumo zokukhuluma ngokusekelwa kukaChamisa Ngumgabe kuzinkulumo nje ezokuletha inzondo lokuthi umthethwandaba ugcine uthatha icele lalo ophikiswayo. Abanye ngabathi iConstitutional Court yona ngokwayo iza ivele ihlaselwe kakhulu ngumanyano oweMDC Alliance, njalo lokhu kungadala ukuthi leli dale ligcine lidinge ukuphuma lesinqumo sokukhawulisa uChamisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi ifuna ibizo legceke lendizamtshina eleRobert Mugabe International Airport liguqulwe ngoba owayengumongameli usengumthengisi ngokuthi usekela umkhokheli wamanyano wamabandla aphikisayo eMDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa. Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba, unobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Victor Matematanda uphinde wachothoza uMongameli Donald Trump weMelika ngokungesuli izijeziso ilizwe lakhe elazethesa eleZimbabwe esithi uyabandlulula abantu abamnyama. Ibandla leMDCT elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa selethule umbiko lichothoza amazwi la lisithi abalwa impi yenkululeko akufanelanga bengenele kokwenzakala ebandleni labo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Max Mkandla, wayengumleli wempi yenkululeko njalo engcwethi ecubungula izombusazwe.
Abantu kabazange bebothelelwe kuzanu, njalo izanu kayifonyelwanga ukuthi khona ixhaswe izitha kumbe izandla. Yakhutshwa, ikhutshwa ngokuthi khona bebe ngabantu abathengisayo ukwenzela ukuthi bedileye istruggle. Abantu, they were not bonded kuzani. So, ke lokhu ukuthi bathi bayakhupha ibizo likaMugabe laphana ngoba seku-opposition kumbe support opposition. I-Freedom of Association isebenzani kubo? Isebenza nxa kuphela i-association eyabo bona ukuthi khona kumele umuntu evotele izani kumbe ihlale kuphakathi kwezani. Umlomo ongalunganga lo ukuthi khona bethi bona balemibhobho. Thina sikwazi ukuthi khona people were actually disarmed kuma-assembly point. Umbhobho kathesi izikhali ziku-ami ku-amari ye-ami. Lo hambe ezitshaya izifuba wawuphiwa ngubani lowo mbhobho?
Sesisizwa amazwi la anayikhulunywa ngumongameli Robert Mugabe ngendlela asebekhuluma ngayo ngelemelika lelebhilithani. Singabe sesibona sokubuyela kulokhuyana yini?
Kuvele khona inyoni iyazwakala ngokukhala kwayo. Ngaba zenzele besuke khona lapha. Babetshintshe nje kuphela ibhatshi nje kuphela lefesi kuthiwa khona kulotshiwenga kulo mnangagwa. Kuphela. Kodwa vele lokho bekhona khona laphana. Yikho lapha abakhona. Sikubonile lokho kudutshula abantu lapha. Yikho khona lokana kwakuvele kusenzakala. Njalo Mugabe yena ngokwakhe kazenge bevele kube nomuntu ohambe siyadubula abantu. Lokho kwadutshulwa abantu openly, abantu bebukela bekhangile ngesikhathi se-ground. Lokho kulenzondano zona lenzani ukuzondana lamanye amazwe. Kube kathi uMnangagwa kade egijigijimile wakuthi lapha nalapho wavula sibili ukuthi khona kube lokudlelwana kuhanjelwane kukhunyiswa lomlotho lapho kuphambanise yekhona.
Ngezinye indlela singathi abasebenzi laye uMongameli Mnangagwa njoba bona sibona bezama ukuthi behuge amanyamaso.
Indirectly nje kuphela ekhona ukuthi khona singathi thina basebenza bonke kodwa lwane qathile. Mina ngimizalo yelizwe uyabe ezwile ukuthi nxa besiya kwenza umhlangano yabo le bakhuluma ngani iyayijenda uyabe iyazi. Ngalokho nxa yabe yazi iyayijenda kuthi ukutshengisa mhlophe ukuthi khona uyabe bavumela ukuthi hambani liyokhuluma lisithi lisithi. Lathi singama-veterans but asingeke sibalule entweni enjengayona le. Asikufundi lokufuna ilizwe leli libe lokuthula akhona ukuthi sokungenela amasotha kumbe kungenela ama-veterans.
Lo ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi ecubungula izomba embusazwe njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra sixoxelaye ekobulawayo. Abasakhulayo abakumanyano wamabandla aphikisayo ukukhankasela ukuguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho we-National Electoral Reform Agenda NERA bathi bazimisele ukungena izitaladini ukutshengisela lapho bebona ukuthi ivoti yabo ayifikelwanga. Bathi izehlakalo zamhlaka 1 kuNcwabakazi kazisoze zibavimbe njengoba bezimisele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasakhulayo laba baveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba eMedia Center eHarare besithi kabayikwamukela impumela engagcwalisi intando kaZulu. Emazini ababe ngumgcini sihlalo weNera uMnumzana Tawanda Kalonga bathi bafuna sihlonitshwe isisekelo sombuso lapho omahluli bethatha isinqumo edabeni olukhwezwe ngumkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa edale lomthethwandaba we-Constitutional Court ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli.
Not with concern all the issues that have been raised by several petitions with the parliament and
sikhathazekile ngokungaqakathekiswa kwezinye incwadi zezikhalazo eziphathelene nezokhetho ezezithe zasiwa edale lephalamende lemthethwandaba kusikhathi esedluleyo. Siyicela abedale le-Constitutional Court ukuba bawulungisise lowo monakalo obanelwe yi-commission yeZed okungahloniphi intando yaZulu kanye nelungelo lomuntu.
Okugcizelelwe ngobona ngezokuhlelwa kwenhlelo kule nhlanganiso yeNera uMnumzana Lovemore Chinoputa.
We are not going to allow ourselves to have another 5 more years of suffering. We are not going to continue to have another 5 more years of ensuring that the people of Zimbabwe do not have, their will is not respected. So
basakhulayo laba uthathenda Chigwada upha umbono wakhe ngokuzokwenziwa ngabasakhulayo nxa impumela yodaba lolu ingaphambana labakukhanyeleleyo.
Thina vele sifisa ukuthi iZEC ibe reformed as we go forward. So njengabantu abatsha sithubekela phambili sikhuthaza abantu bonke ukuthi siyabe sikhona ngale sithi we are going forward until lapha nge-government illegitimate lapha neZimbabwe.
Abasakhulayo laba bathi kumele sihlonitshwe isisekelo sombuso ilandelwe intando kaZulu ayiveze ngevoti yakhe kukhetho luka-13 Ntulikazi onguyena owalunqobayo abethwe lidale hatshi ukwethuselwa kwabomahluli ukuba bethule okuthandwa ngabalutshwana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwezi-connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokudonselana okukhona phezu kwempumela yokhetho. Kambe lungalungisiswa njani lolu daba ukuze kube lenqubela phambili elizweni? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ama rockets akwalezi dubuka isigodlweni seAfghanistan iKabul ngesikhathi uMongameli Ashraf Ghani esethula amazwe akhe okunaza umkhosi owamakhola esimuslim owe Ajaladam, umdlali wokugijima elembali yokuba lesiqubu esikhulu emhlabeni jikelele uSain Bolt isizalwane seJamaica uthakazelele iminyaka engamashumi amathathu lambili yokuzalwa ngokuphatheka ekulolongelweni kweqembu asefuna ukulidlalela emdlalweni wenguqu lakwe-Australia efeza amaphupho akhe okudlalela iqembu laphezulu elenguqu. Lanxa uhulumende weZANU-PF ebethembise ukuthi umnotho welizwe uzaqala ukuncibilika ngemva kokhetho, abanye bathi sebelahlekelwe lithemba ngoba kungelabubelo ababubonayo. Bathi okwenza badangale kakhulu yikunqoba kwebandla leZANU-PF kukhetho kanye lokudonselana osokukhona phakathi kwamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwempumela yokhetho lukamongameli. Imisebenzi iqhubeka isilela kanti le mali layo kayitholakali lula emabhanga. Ingcwethi zithi umumo oseZimbabwe okwamanje kawulungelanga intuthuko kwezenotho. Enye yalezi ngumnumzana Denise Zulu Macaphulana oxoxalo ntungameli inkomo weStudio 7.
Umnotho awukaze wahluma wabamhle lapho kulodlame khona. Ngamaviki ambalwa sisiye emuva kube lokudutshulwa lokubhomba endleleni endaweni yabantu lendaweni yamakhosi endala. Kwaba lokuqhuma lokuduvuka eWhite City lapho umphathi welizwe ekhona. Kwachitheka igazi labantu eHarare ngemva kokhetho laba babehlokoma bezondele ukuphanjiswa kabi kokhetho. Umumo njalo ongamuhle phansi ongamuhle phezulu olegazi labantu awunike izithemba kulabo abangaphandle lamaphakathi kwezwe abangenza ukuthi umnotho uhlume. Nxa abantu bemamadlodlongwane besevalweni besesaba i-investment ukuhlanyelwa komnotho lokuhlabulelwa kwawo lokuvuna kwawo ungeke uqonde. Ngakho laba abakhumbula ukuthi baphethe lelizwe kumele ukuthi ngabe bayahlala phansi beke becabange njengabantu abaphilayo ukuthi kumele batshintshe amanyathelo bahlanganelane labanye kuhlanganiswa amakhanda kuhlanganiswa izinhliziyo zezizalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi leli lizwe libuyele kumeni ngenyawo zalo.
Bakhona yini abatshali bezimali abakwamanye amazwe esingabona besiza eZimbabwe bezehlanyela izimali zabo bavula amabhizimusi kungelani lezo mbusazwe lesimo esikhona manje?
Umumo welizwe onje olokuqhumaqhuma lokudubuka kwezinto uletha olunye uhlobo lwabatshali benotho lwabahlanyeli benotho. Lolo hlobo esingalubiza sithi ngama-black marketeers, ama-tycoons, lama-mafia organizations. So, ama-investors, labatshali bomnotho abangeza kwamanye amazwe bezohlanyela emumeni onje. Kuyozi izigebengu, abantshontshi begolide, labantshontshi bedayimana, abavela eChina, abavela eRussia, abavela eNorth Korea, labavela kwezinye izizwe, ezivele ezingelambusazwe olonhlonipho lothando ebantwini. Bangeza sibe labatshali bemali, kodwa laba bezayo kuyabe kungabatshali bemali abavele behlanyela owabo umnotho empini kubulawa abantu ngama-civil wars. Kugcine kusiba eZimbabwe kuyilokho okuthiwa yi-mafia state, umbuso wamagwelegwele, umbuso wezigebengo, lo mbuso wamamenemene. Ubiza amamenemene avela kwamanye amazwe ezontshontsha umnotho welizwe, bezoncedisa ukubulawa kwabantu njalo bezogxeganisa amabandla eyombangazwe eZimbabwe. Kugcine kusiba le civil war eZimbabwe njengalokho esikubone West Africa, e-Central African Republic lakwamanye amazwe asempini njengoba sikhuluma.
Amazwe afana leMelika leBhilithane ubona elendima yini angayidlala kumnotho weZimbabwe?
Kumele babe lokuthembeka ngoba sisemumeni wona lo nje ngoba iAmerica leBritain bake bathatha isikhathi sabo besupportana lo mbuso kaEmmerson Mnangagwa bezama ukugezisa ikhulu yanenzakeleyo bayenza into enhle bethatha iqembu lonilele libusayo eliyi-faction yeZANU-PF belingenisa emhlabeni bethi umbusazwe omuhle usukhona eZimbabwe. Kodwa nampa abantu sebefile, nampa abantu bayafa, nanti ukhetho luhambe kubi. Njalo bayayekela bona aba bantu babona besenza njeBritain labo-America besithi asisebenzi sifake ama-sanctions ngeke sidlelane lalaba abantu. Kodwa izizalwane zabo, ama-multi-corporations abo, amankampani awo, lama-businessmen, lama-business woman abo ayabuya ngobusuku njengabo Nicodemus bezosebenza labona aba bantu bengenisa imali njalo bethatha umnotho wale kuleli lizwe. Kumele umelika laye eNgilandi bebe lokuthembeka ekusebenzeni labantu beZimbabwe. Bengasebenzi lamagwelegwele lamamenemene la abakhetha ukusebenza lawo befuna umnotho kuphela befuna ukuthuthukisa wabo amazwe ngaphandle kokunakekela imizwa lentando zabantu beZimbabwe.
Osiphatheleni bagcwele yonke indawo kobulawayo laseHarare lakuwo wonke amadolobho njalo uthola bethwele inqwabanqwaba zemali kodwa kababotshwa. Kungani?
Konoko kade ngikutsho kababa ukuthi nxa kulamagwelegwele ama-black marketeers yonleyani imali oyibona izinqumbinqumbi izinqwabanqwaba igcina isezikhwameni zamapolitician igcine isezandeni langaphansi kwemiqamelo lasemasefeni abantu ababusayo kathesi. So nxa kuhloko makunje kubo kuba mnandi ngoba imali yoleyo evunwa ezitaladeni entshintshwane ezitaladeni iyangena iba ningi and bonabo abasibusayo imali le iphelela kubo labo babona ezindleleni izithunywa lezigijini zama tycoon la engikhuluma ngawo. Ngakho lisekudeni ukuthi lilungele lelizwe ngoba bakhona abathola inzuzo ngokuhlokoma komumo lobudlwangudlwangu lamadlolongwane esiwabonayo ethe jikelele kulona lelizwe.
Lo mnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula izomnotho kanye lezombusazwe, ubexoxa icingweni lontungabeli inkomo e-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo umbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Ilizwe leDemocratic Republic of Congo likhangelelwe ukuthi lizakwenza ukhetho ngomphalakazi olukhangelelwe ukuthi luzaletha inguquko kwezombusazwe. Umongameli Joseph Kabila wangena esihlalweni sikamongameli ngomnyaka ka-2001 kulandela ukubulawa kukayise uLoro Kabila. UJoseph Kabila wakhethwa nguZulu ngomnyaka ka-2006 waphinde wavotelwa njalo ngomnyaka ka-2011. Loba nje umthetho kwele-DRC ungamvumeli ukuthi aqhubeke engumongameli ulokhe esesikhundleni lesi ngoba akwenziwanga ukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abantu batshengisela emigoqweni ngompandula ngomnyaka ka-2016 bekhononwa ngokungenziwa kokhetho. Amabandla aphikisayo lelikaKabila alobelana isivumelwano esibizwa ngokuthi iSaint Sylvester Agreement sokuthi kumele kwenziwe ukhetho lukamongameli njalo uKabila engavunyelwa ukuthi ancintise kukhetho lolu. Isivumelwano lesi sakubeka sobala ukuthi akumelanga ukuthi uKabila lebandla lakhe baguqule isisekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi enelise ukuncintisa kukhetho. Ngolwezi nyakenye iKomishini ye-National Independent Electoral Commission yabika ukuthi kuzawenziwa ukhetho ngompalakazi lonyaka. Kulabantu ababesesaba ukuba uKabila uzangena kukhetho lolu kodwa ngesikhathi kubhaliswa amagama laba azancintisa, uKabila ukazange azihluphe ukuthi abhalise igama lakhe. Lokhu kutsho ukuthi kasoze ancintise kukhetho oluzayo. Uheather Nwete isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi kuyabukeka okwenziwe nguKabila. Uthi lokhu kuveza ukuthi ufuna kulandelwe isisekelo sombuso welizwe ngokungangeni kukhetho lolu. UNwete uthi abantu bakwele-DRC balethuba lokuthi benze ukhetho olubalulekileyo oluzakwenza ukuthi kube lohulumende kaZulu ozathuthukisa ilizwe le-DRC. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Sibonge uGibbs Dube obesethulela imbono kahulumende weMelika. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu elizweni we-Constitutional Court ulahlele khatshana isicelo semisa Zimbabwe esokuthi intatheli zindaba zonke ziphiwe ithuba lokuthatha imifanekiso yamavidiyo lapho uhlaziya udaba lokuphikisa impumela yokhetho kusasa. Abasakhulayo bomanyano oyinera bathi bazimisele ukungena ezitaladeni ukutshengisela lapho bebona ukuthi ivoti yabo ayivikelwanga. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ithi ifuna ibizo legceke lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport liguqulwe ngoba owaye ngumongameli usengumthengisi ngoba esisekela amabandla aphikisayo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.